Siyabona umbiko wamapholisa ekhuthaza uZulu ukuthi bananzelele izimoto lamasela abanye bayacela ukuthwalwa befuna i-lift kodwa ke phambili bese sibe izigabenga bathathela abantu izimoto. Amapholisa aqwayisa kwinto enhle kakhulu enithemba ukuthi uZulu wonke weZimbabwe uza kulandela ngoba ngalesi sikhathi sisiya ku-festive season ke ubugebengu bandile abantu bedinga izimali ngendlela engekho emthethweni.
Kuyini abantu okunye abangakwenza uma bethiya imota zabo emgwaqweni ukwenzela ukuthi bengene ezitolo?
Okumele abantu sikwenze njengabashayeli ukuthi nxa uthiya imota usungene edolobheni unanzelele ukuthi uthiye sibili ufakele izithuthulelo yakhiwa imota yakho, ungathiya amawindi evulekile. Okwesibili njalo ungathiyi impahla eqakathekileyo, impahla enjengamafoni, ama-laptop kumbe imali. Singahambi siyithwele njalo singayithiye ezimoteni, kumele sithiye emoteni okungela lutho ngoba amasela la ananzelela ukuthi lapha kule mali, lapha kule laptop, lapha kule phone bese besala bebulala imota ke begqekeza. Ikanti njalo okunye okumele sikunanzelele singabantu ukuthi akumelanga uthwale abantu abaziyo ngemota ngoba uzathwala lezigebenga. Kuqakathekile sibili kumqoka ukuthi nxa uzathwala umuntu, uthwala umuntu omaziyo ukuthi ungubani lalapha aya khona, hathi nje ukuthi busisithi mana nithole imali funa ukuthenga amafutha kumbe kuphathela abantwana isinkombe lokhu lalokhuyana, sithwala umuntu ongamaziyo. Ekugcineni uzagcina ungafikanga ngekhaya kumbe uzafika ungasela mota usuhamba ngenyawo. Umuntu ofuna ukugada kahambe egada lezi mota ezimiselwe ukuthwala abantu njengoba sokuvuliwe kambe amakhombi sekuyile emgwaqweni, lama-taxi esekhona, lamabhasi ekhona. Njalo-ke kuyacaca ukuthi-ke sekumele sinanzelele ngalesi sikhathi-ke se-festive season ukuthi-ke amasela lezi kliwi lezi gange-ke kubhahile.
Zona izehlakalo zobugqekezo besezandile edolobheni lakoBulawayo, umumo osunjani kathesi? Besibona abantu begqekezelwa ezitolo kumbe bethathelwa imali libalele, abanye bengenelwa ezindlini.
Umumo awushintshanga, ubugebengu bukhona ngoba singananzelela ukuthi umumo welizwe kawumanga kuhle. Abantu bayahlupheka, abantu bayalamba, akula msebenzi, akulalokhu lalokhuyana. Yikho-ke izigebenga-ke ziba ziningi-ke ezithathela abantu-ke amafoni, ezivula izimota zitshontshe, ezitshontsha lezi mota, ziphinde njalo-ke kube izigebenga ezithathela abantu imota-ke ziyenze nje ukliwe bonke bona lobo bukhona. Into ezenzakalayo-ke ezikhona kakhulu-ke elizweni sikhangele njalo lesikhathi esiya kiso sona lesi sikhathi sabo-December. Kulabanye abasathakazelela izinto zabokhisimusi babe befuna ukuthi bafike ngaleso sikhathi-ke bele mali-ke ezikhwameni. Suku zonke-ke kuyaphuma kumaphephandaba sababona emadolobheni abantu sebegijimisa amasela, esebaleka le mota kumbe setshontshile emoteni, esebaleka lalokho akutshontshileyo. Kuphi-ke sikhuthaza-ke uZulu-ke njengalokho sokwenziwa amapholisi ukuthi zinanzelele-ke ngalesi sikhathi-ke kwisikhathi esinzima ngoba hhayi ubusela lobugebenga lobo bubhahile.